Ibandla le-MDC likhangelela ukuthi u-president lo afakwa yi-court uMnangagwa owangaphumelelanga kukhetho olusanda kwedlula kweleZimbabwe. Nxa ehlangana nezinye iy'nkokeli zemhlabeni angakhuluma ngendaba yokuthi kuqakathekile ukuthi amazwe wonke abe labakhokheli abakhethiweyo abaphuma kukhetho oluthembakalayo. Sikhangeleni njalo ukuthi upresident nxa ekhuluma khona ngale atsho ukuthi mhlawumbe ukuthi amazwe wonke ahambele phambili kwezomnotho, kufanele ukuthi kube lohulumende othembakalayo, njalo uhulumende osuke ebantwini. Siyakhangelela ukuthi njalo uzakhuluma ngodaba lokuthi kufanele kube lokukhulumisana kweleZimbabwe phakathi kwezinhlangothi zonke eziphatheka kwezombusazwe lenhlangothi eziphatheka kwezenotho yelizwe, ukwenzela ukuthi siqhubekele nesilizwe zethu phambili, sedlule lapho ekuntshontshweni kokhetho okwenziwa nguPresident Mnangagwa, ngendaba yokuthi la yabe sekhulume ngodaba lokuthi kulungiswe indaba yokuntshontshwa kokhetho kuphumela ngeZEC lange-Constitutional Court, eyasuka yathatha udaba yalufaka ngendlela eyayibekwe yiZANU PF athi indlela yemthethweni. Ngalokho sikhangele kakhulu ukuthi upresident weZimbabwe owafakwa yi-Constitutional Court angazama ukuthi akhulume ngodaba lwedemokhrasi lokubuswa kwabantu ngabantu ababakhethileyo.
Bakhona yini Dokotela Sibanda abakhokheli bamazwe elibona bekuceleleni kudaba lokuthi kwaba lokudlelezela kukhetho lweZimbabwe?
Umbuzo omxoka ngokuthi bakhona yini abakhokheli bomhlaba wonke jikelele abakholwayo ukuthi uPresident Nelson Chamisa akawinanga kulolu khetho, njalo abavumayo ukuthi uMnangagwa nguye owawinayo. Iqiniso elisegcekeni ukuthi uMnangagwa akawinanga. Abakhokheli abaningi sesivele inkulumo eziningi nabo kabakukholwa. Abajwayele ukuthi bakujeke ukuthi bathi hayi, njengoba yena umuntu lo ekhanya ngani ufuna ukuyalela khonapho, yini lingakhulumisani laye lize ukuthi lingamsiza ngaluphi uhlangothi njalo ngayiphi indlela. Kodwa abaningi abaningi kakhulu ngabakuvumi lokho. Siyabona ukuthi i-EU ehlanganisa amazwe afika 27 entshonalanga. Kuzobuya i-United EU yathi yona ukhetho kaliphathwanga ngendlela eqondileyo kule zinto ezingalungiswanga kahle. Ubusukhangela i-United States AIRI le-NBI baphumisa umbiko besithi hatshi ukhetho kalenziwanga ngendlela enhle. So kusegcekeni kakhulu ukuthi amazwekazi amaningi aqhubeka njalo aphitheka ngendaba zedemokhrasi, akubona kumgceke ukuthi uPresident Mnangagwa wazifaka embusweni kodwa akawinanga ngendlela eqondileyo.
Ubehlangana uMnangagwa leziphathamandla zamazwe achiyeneyo kanye lenhlanganiso ezichiyeneyo zomhlaba ngapha eMelika phambilini komhlangano we-United Nations lo owanamuhla. Libona uhambo lwakhe lolu lusiza ilizwe leZimbabwe na?
Imbiko eminingi evele kwele America namhlanje itshengisa ukuthi imihlangano eminingi esiyenziwe uMnangagwa leqembu lakhe kayiphumelanga kahle. Siyazi ukuthi kube lokulumela kakhulu phakathi kwemihlangano eyenziwe uMinister weFinance uMthuli, kwakhanya ngani kazwakali kuhle kaphumi kahle. Ngani ukukhalipha kwakhe bekungaphumi kangako, so abantu sebezemanti kade ngani ukukhalipha kanjani. Njalo nje kube lodubo lokuthi kuphume futhi udaba lokuthi enye inkampani kaMinister Mthuli khanya isibanjwe ngobuqili la nge-corruption. Njalo omunye womuntu ekade esebenza lo minister lo usuke wabotshwa, ebotshela ukuthi utshontshe imali efika $500 million. Ngibona nikhonokho kusuka kuphambanise kakhulu abantu abahlangana labo nxa kusegcekeni ukuthi upresident welizwe uhamba lomuntu osebenzelana ndawonye nabahuquluzi labantu abaqhamula umthetho. Khonokho mbona ngani kuyinto embi, njalo kubuyisela ilizwe leZimbabwe emva kakhulu.